Abezempila kahle kobulawayo bakhuthaza uZulu ukuba ahlale ehlanzekile lokuthi engahlaselwa isihudo agijimele esibhedlela. Bathi kuqakathekile njalo ukunatha amanzi ahlanzekileyo lokudla ukudla okuphekiweyo. Kunyanga edluleyo edolobheni leli kube labantu abaphansi kwechumi abahlaselwe isihudo, njalo ugatsha lwezempilakahle uhulumende weJapan iUNICEF leWorld Health Organization baqhuba inhlelo zokulimukisa uZulu ngomkhuhlane lo eZimbabwe. Udokotela Mafio Siyamuchembu ophethe isigaba sakoBulawayo uthi kunenge okudala umkhuhlane lo.
UBulawayo silo uhlupho lokusilela kwamanzi sebezisezindlini akunatha. Silalo njalo uhlupho amasuweji acina esephuma emapayipini okumele ehambele khona. Ukuna kwezulu kuletha amanzi ezizibeni kodwa amanzi angalungelanga ukunatha.
Udokotela Siyamuchembu uthi kumele abantu besebenzise amanzi ahlanzekileyo.
Ngenxa yokusilela kwamanzi, sithola ukuthi abantu balakho ukusebenzisa amanzi la angahlanzekanga ukuthi bethole amanzi okunatha, ukuthi bethole amanzi okupheka ngawo nokusebenzisa nje ezindlini khona engahlanzekanga. Ukusetshenziswa kwamanzi la angahlanzekanga kuletha imikhuhlane yesihudo efana nabo-cholera, yo-typhoid.
Udokotela Edwin Mzingwane okhokhela uhlangothi lwezempilakahle kobulawayo ugcizelele esithi umkhuhlane lo welatshwa ngendlela ezitshiyeneyo.
Kutsho ukuthi nxa umuntu efuna ukuthi isihudo singamhlaseli kumbe singambulali kumbe singamgulisi kakhulu, kuqakathekile ukuthi aqhubeke enatha amanzi. Angaba ngamanzi alitshukela letswayi kumbe ngamanzi nje kumbe okunye okunathwayo ukuze abuyisele amanzi lawo esithi aphuma emzimbeni. Nxa usiya phambili agijimele emtholampilo lapho abangampha khona amanye amanzi njalo kumbe bazobawafake emthanjeni esikuthi yi-drip ngesilungu.
Siqoxe njalo ngodaba lolu labahlaselwe ngumkhuhlane lo unkosikazi Nonhlanhla Mlilo ohlala eBurombo Flats uthi ingane yakhe ibiphethwe isihudo.
Kuviki edlule sifike sathwala nzima umntwana esetshaya phansi laphezulu, wanceda ukuthi sibenzele i-soap and water solution saphinde samusa ekilinika besokubuya.
Ugatsha lwezempilakahle lusebenzelana le-World Health Organization le-UNICEF babika ukuba kumnyaka odluleyo eZimbabwe kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,000 abahlaselwa isihudo, kwabhubha abangamakhulu ayisithupha 600. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.